Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalichona njani izulukandaba? Siyadibana njalo ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-11 Nkwenkwezi 2024 olamukelayo nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, elinye lamabandla ancintisayo kukhetho lweSouth Africa selilobele ugatsha lwezokhetho lwalelo lizwe ukuthi kalifuni ukuthi icula leZimbabwe lizohlola ukhetho.
Ngoba vele nxa ngabe sokuthiwa sokunesandla sezana sibonakale sibe khona kukhona okuzokwenzeka okungekwenelisa amanye amaqembu ancintisa lolu khetho.
Elinye lamacele ebandla le-MRP selilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi yokumema ukuthi azochasisa ngokuthi kungani lokhu efuna ukuthi induna zikhokele udaba lokukhumisana umlotha yendaba yegugrawundi.
Sesinanzelela ukuthi uzenza umuntu okhohlwayo kumbe umuntu othiwa ule complicity ngesikhiwa. Udaba lomphuqazi samtshela sathi alubanjwa ngamathi.
Abahlenga abawelwe ingozi kwele South Africa sebegqibe umsebenzi wokuzama ukuhlenga abadilikelwe yisakhiwo eCape Town.
Yeah, but bekungathi kakhulu abantu ngoba kulabantu abakuthine asebehlala kuleyo indawo leyana forafana abalindele ukuthi bathole i-information ethelelele. Iningi yalabo bantu kubonakala bengabemalawe labeMozambique. Of course abeZimbabwe bakhona-ke batholekala.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elinye lamabandla ancintisayo kukhetho lweSouth Africa selilobele ugatsha lwezokhetho lwalelo lizwe ukuthi kalifuni ukuthi icula leZimbabwe elezanu PF lizohlola ukhetho. Ibandla le-African Transformation Movement elilobele ugatsha lwe-Independent Electoral Commission lisithi eleZimbabwe liyaziwa ngokuba lembali yokungahleli kuhle ukhetho, ngalokho kumele lingasavunyelwa. Kodwa umongameli Cyril Ramaphosa ukuchaya indiva lokho esithi iqula leZanu PF kalisozo liphatheke kukhetho, ngokunjalo kumele livunyelwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ohlala kwele South Africa.
Siyabona ukuthi e-Africa, e-Southern Africa, bakhona abantu abavumelana nombiko owakhitshwayo yilaba ababeqaphe ukhetho eZimbabwe ukuthi ukhetho kwakungayisilo olukhululekileyo. Kodwa futhi singakhohlwa-ke ukuthi umongameli we-South Africa uCyril Ramaphosa waba ngomunye wabathathu kuSADC abahamba ukuyagcoba uMnangagwa. Kutshengisela ukuthi i-South Africa njengezwe kuyacaca ukuthi ayihambisananga naliya report eyakhitshwa kuSADC ukuthi ukhetho lweZimbabwe lwalungakhululekanga. Kodwa ke kusho ukuthi njengobani sibona sisizwa futhi kusiba khona ukukhononda, lokhu sokuhle kunikeza ukuthi kuzoba khona futhi ukukhononda ekupheleni kokhetho lolo leSouth Africa. Kuyacaca ukuthi akusoze kube lukhetho oluzaphela kukuhle, ngoba sike seza vele izikhalo ngaphambilini abekhala ngokuthi i-IEC ungathi akuseyona i-IEC yayizolo ebekade ingakhethi ibala.
Njengoba sisizwa ukubana umongameli Ramaphosa yena uthe abazohlola ukhetho ayisiko ukuthi bayabe beza ngenela, yikho kungelandaba ukuthi abezanu PF banquswe, ukubona njani wena lo?
esikubonayo baba Gandhi singama citizen abahlali be Southern Africa kukhona ubungozi obungathi buthanda ukukhula la e Southern Africa kusukela futhi emhlanganweni oke waba khona owabonobhala bamaqembu la elo linkululeko owawuse Follows sibona lapha iqembu lezano Pierre ungathi selifuna ukuba nguyena unqondo-ngqondo ekuhambiseni ama-election sigcine sibona sokuhanjiswana ezikantolo kukhona abazobe bengenelisekanga ngokuzokwenzeka ngoba vele nxa ngabe sokuthiwa sokunesandla sezani sibonakale sibe khona kukhona okuzokwenzeka okungekwenelisa amanye amaqembu ancintisa lolu khetho.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe ehlala kwele South Africa. Imizamo yokukhuluma labebandla lezanu PF yehlule.
The Voice of America.
Elinye lamacele ebandla le-MRP selilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi yokumema ukuthi azochasisa ngokuthi kungani elokhu efuna ukuthi induna zikhokhele udaba lokukhumisana umlotha ngendaba yegugurawundi. Leli bandla lithi lithethe lelinyathelo ngoba isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukuthi bakhulumisane lomongameli welizwe. Sixoxe lomunye wabagcinisihlalo bebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya injongo yethu yokuthi sihlangane lobaba uMnangagwa i-1 sesinanzelela ukuthi uzenza umuntu okhohlwayo kumbe umuntu othiwa ule complicity ngesikhiwo. Udaba lombhuqazwe samtshela sathi alubanjwa ngama-traditional leaders. So besizama ukumtshengisa ukuthi kulo mthetho owasayinwa ngo-2016 June owe-Zimbabwe Genocide Act, Chapter 9, Section 20. Ithi yona, the prosecutor general of Zimbabwe must prosecute ama-perpetrators awombhuqazwe. Samnika futhi lokuthi i-United Nations Genocide Convention of 1948. Ithi yona akula any court, ngitsho even i-court ye-SADC. Ngaphandle kwe-International Court of Justice yiyo ere jurisdiction over udaba lombhuqazwe. So lapha sesimbiza ngokuthi ulecala lokuthi 1 wawudala umbhuqazwe, 2 is complicit to the genocide. Licala kuma sections wonke esamnika wona, both on the Zimbabwean Genocide Act and on the African human rights journal law. So siyambiza, why? Because uzithi yena ungu listening president. Sifuna uzohlala la phansi ukuthi ungayenge izinduna ukuzitshela ukuthi sizayenza udaba lwe-Gugurawund. As long as thina sikhona as MRP labantu bakamthwakazi wonke, ezinduna ziyazitshela ukuthi ziyesaba nisanani laye nina njenge-political party. Siyambiza ukuthi ezohlala phansi simtshele ukuthi nxa kuyukuthi ukhohliwe kehla, hayi umthetho uthi so. So asimceli, siyambiza, we have got the right to do that. Ngoba konke lena akwenzayo yena wangena ngekhu, akukho constitutional. Thina esikwenzayo is constitutional. So we have got the constitutional right to summon any public office bearer when there is a need. So yikho esikwenzileyo.
Manje njengoba amalanga elamupha wona esefika, selitholile na impendulo njalo nxa engabuyanga ukuthi ahlangane lani lizathatha nyathelo bani?
Kasoze ebuye kumbe asoze ephendule sokukuye ngoba ama ministers akhe mhla ka 11 March saba samona bazanga bephendula abazanga bayibuye bonke ngabakithi la Mat North Mat South lebula metropolitan ababuya but babekwazi ukuthi licala ukungayi unga attend indaba yombhuqazi ngoba kuthiwa is article is section D ekhuluma ukuthi complicity is a crime. Then bona bangayekela ukubuya, thina njenge-MRP we are a revolutionary party. Silo option B, siyaphambili izinga siyaphezulu. Angayekela ukubuya, we have a stage to which we are going to take and that stage is not yet for public conception.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ngomunye wabagcinisihlalo becele le-MRP. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende yehlule ngoba bezingaphenduli incingo. Abahlengi abawelwe ingozi kwele South Africa sebegqibe umsebenzi wokuzama ukuhlenga abadelikelwe isakhiwo eWestern Cape. Isakhiwo lesi ebesisedolobheni leGeorge eWestern Cape sidilike ngomvulo kulezi sebenzi ezingamachumi ayithoba minwembili lanye 81. Abanye abawelwe ingozi le bacatshangelwa ukuthi ngabadabuka eZimbabwe. Kusiyafika izolo bese kutholakale izidumbu zabantu abangamachumi amane. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jay Simana Mpofu, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yeah,
Ukona kuliqiniso na ukuthi izisebenzi zikahulumende ezihlenga abawelwe ingozi zithe zibone ukubana abantu iningi labantu abakhona pho kayisibo abadabuka eSouth Africa basebe yekethisa ukudinga kumbe ukuhlenga kungakuliqiniso.
Yeah, kungaba liqiniso ngoba ma into leyisenzakala bekulabantu abaningi bebuye njengamathimu amanye amathimu ayesike edobheka asuke eWestern Cape asuka eEastern Cape eKZN patentamami zoma ithi yafika abantu ebesebesele abantu bebiza ayinamba khona seyiphansi kakhulu silesana hafu yabantu ababekhona mayi-incident reportwa ngaba liqiniso khonoko.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jay Simana Mpofu isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela namba wafubembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe lamlela.
Ukwezemaphandleni izakhamizi zesiqinti seMenda esigabeni senkayi zithi kazisa ubuquthi ebusuku njalo lemini imizi isihlala ilindiwe ngesizathu sokwanda kwamasela agqekeza emizini yabantu ngenhloso yokuntshontsha ukudla lemali ngesikhathi emizini eminingi kathi selidlalela eziko. UNokuthaba Dlamini usabela lolu daba ngokupheleleyo esemaphandleni asenkayi.
Omunye wabaqekezelwe ensukwini ezimbalwa ezedluleyo ngokosikazi Sipho Ncube webhukwini lakwamadlewudlewu wathi isiga sokusela lobu yikuba amasela la aqekeza ehlomile ngezikhali zokusarha izihluthunelo ekwadula njalo lezivalo.
Ngintontela mhlaka 21 January ngangingekho ngiye lapho engibambabamba khona ngabuya sokuntambama ngathola iminyango ikhamisile kuqekeziwe ngalelo langa kwathatha ukudla kuphela. Ukudla kodwa kunje okunjengabo flour, rice, ama-drink wonke engangilakho endlini. Kwahamba konke. Ngazophindwa futhi ukutshontshelwa mhla ka 1 April. Ezivalo ziganyuliwe kwakhitshwa izikopela kwalahlelwale.
Buzehlakalo lezi uMancube uthi abomthetho kabasondeli loba bebikelwa ngalobu bunzima athi busabalele kulesi sigaba.
Emapholiseni akulanto esiyitholayo. Siyathola khonoko kuphela ukuthi utshontshelweni lani kubhalwe phansi bakutshela ukuthi hamba siyabuya kuphelele khona apho.
Omunye njalo ukhathazekileyo ngalolu hlupho lobusela lokuxeka kwabezomthetho ekuxhaseni izakhamize unkosikazi Legina Sibanda wesigabeni sinye.
Alubana uhulumende amasela lawa uyavuma ukuthi nxa esebanjiwe ahanjiswa enkambeni agwetshwe apike sibili umuntu abuye esefunde umthetho lokuhlonipha lapho ahlala khona ezakhamizini. Manje uhlupho lukhona umuntu uyabanjwa 2 days sephunyisiwe ekambeni khona ngale.
Odidekileyo njalo ngonkosikazi Olita Khumalo omele ibhuku lakweliva wathi ubusela lobo bubangelwa yisomiso sendlala kodwa abomthetho loba bengaze bebikelwe ukukhuthala kwabo kuyaxeka.
Isela beliqonda ukuthi lingene endlini yomuntu lifike lithathe igrosali yakhe yonke igokoko lempuphe liyabe liphakathi lithathe yebi report ihambe sibili emapholiseni bathi hayi siyabadinga laba bantu lani lingababona sincedisane. Pho into yakhona a
ubusela lobo bubikwa njalo ezigabeni phose zonke zenkayi ngokutsho kwenkokheli zomdabu kulumango kubuye njalo kukhalele zakhamizi zedethe ezithi ubusela lobo sebuyimvama. Engxoxweni lesikhulumeli samapholisa eMathebeleland North umnumzana Glory Banda uthi uyakuvuma ukuba sekulokugqekeza emaphandleni kodwa uthi isigaba sebubi yiso esikhokhela kulolu hlupho.
Mainly in Inyathi we normally have ama breaking news.
Lokhu kuvame kakhulu esigabeni senyathi lapho okugcwele khona otshekesha abagqekeza emizini yabantu njalo singathi hlale siyababopha. Okwakhathesi singezake sithi sekunzima kakhulu kusabelo sonke.
Ebuzwa ngokungasondeli kwamapholisa ukubikwa izakhamizi zeMenda uBanda utshelela umsakazo ukuba angeke akuvume kumbe akulandule lokho kodwa uthi okubalulekileyo yikuba izakhamizi inkokheli zomdabu kanye lamanye amalunga ezigaba amanyane abumbe amakomiti okuvikela izigaba awe neighborhood watch committees azaba ngamapholisa ezigaba ukuze abaxhasane labo ekulondeni lamasela. Uxwayise kakhulu izakhamizi ukuba zidede nxa sezithe zahlaselwa izigebengu lezi wengezelele njalo ethi kuyimvama ukuba abanye bagcine bebulawa kumbe belinyazwe nxa sebethe bazama ukuzivikela. Ungezelele njalo ukuba akukho emthethweni ukuba izakhamizi zibeke isandla lamasela nxa sebethe babanjwa kodwa uthi kufuze amapholisa esigaba kube yiwo aphatha laba phambilini kokuba bahanjiswe enkambeni kuyajeziswa ngumthetho. Ngimele iStudio 7 nesenkayi ngingunokuthi abadlamini.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe, lamlela mshweshwe.
Sengidedela imuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Sokweluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ARTUZ, sicubungula okubhekane lamantombazana lababalisi ezikolo zemaphandleni.
Abantwana bedolobheni amathuba abumaningi njalo into eziningi zivulekile kiwo, balamabonakude, balabomakhalekhukhwini, balani. So balakho ukwenelisa ukuthi izifundo zabo ziqhubeke kuhle ngoba bona ezinye izinto banjani baduze lazo bayazibona, bayazidinga bazithole eduzane. Bese kusithi umntwana wemaphandleni uzathola ukuthi umuza ula yona even iwireless yokuthi nje balalele. So umntwana wemaphandleni akalawo umcabango ofika kude ngoba akazaka kubone, akazaka kuzwe. Sokuba nzima kuye ukuthi ezinye izifundo nje ezomhlaba uyabe ezizwisela khatshana kulo mntwana wasedolobheni. Ngakhangela impumela zezikolo balutshwane nje abaphuma kuhle kulesikhathi senyanga lesiyana. Emaphandleni kunzima kuye ngoba abaningi vele abayenelisi ukuthi bathole imfanelo zongkhono zokuthi basebenzise. Akhona ama-organization angenelele abuye ancedise kodwa ama-organization lawo ayisikho ukuthi akhona isikhathi sonke. Bayabuya bancedise kuke kuthule inyanga eziningi. Inyanga lezi ezithuleyo umntwana oyinkazana uyabengela kokusebenzisa abanengi bagcina bephutha ukubuye esifundweni ngoba kalanto esiqondakala esifundweni ahlala ekhaya zaqeda amalanga akhe inkhona zaphenduka esikolo lokho kwenza ukuthi asilele esifundweni zakhe angasafundi kuhle abantwana abancane bayahlukunyezwa macansini bengahambeli phambili kuphele kunjalo abanye nje masehlukumezwe wazithwala ugcine engasaphenduka ngesikolo ukuthi azothola imfundo yakhe
ungathi ababalisi besifazana bengabe bethwele amagabha avuzayo na ukwedlula abesilisa kumbe labo abasemadolobhe
Ababalisi abafundisa emaphandleni balengxaki ezinengi ngoba uzathola ukuthi inani lamateacher amaningi afundisa emaphandleni imuli zabo zisemadolobheni omunye ule cina abantwana sibekhula bengadlali lo mama ngoba umama usemsebenzini khona lemaphandleni ubaba laye uthola uswele isikhathi kugcina kusenza ukuthi imuli zinganjani zingahlalisane kahle omunye sehlelile abantwana ba bagcine bebencindezeleka ethandweni lukamama iholo lethu liphansi kodwa uza awungeke uhlale egangeni kumbe uhlale usemaphandleni le ungayibona imbuli yakho ikakhulu laba balezimuli zabo ngaphi emadolobheni so imali yethu incane yokuthi umuntu viki ngeviki uzamele ubuyele usiyabona abantwana usiyabona imuli ucina abantu esehlele isikhathi eside engabonanga imuli ucina futhi umbalisi sokumphaza misa emqondweni wakhe kuhle kulabanye babalisa ngabesifazane abangomama abazinele bodwa abalabantwana into yonke ibhekane labo laba bafuna ukuthi bafundise abantu babo bethole imfundo ephakemeyo kodwa behluleka bese kusithi amateachers edolobheni lawo ngiyabona ukuthi ingxaki balazo sizenze ukuthi kholethi liphansi bathi bona kungcono ngoba baseduze lemdeni yabo nombalisi ofundisa emaphandleni
ikhona yini imizamo eyenza kube ngcono ukufundisa emaphandleni njenge rural allowance
akulancedo ababalisi abalutholayo i-rural allowance esingakhuluma ngayo yimali encane kakhulu imali encane sokuyisikhathi eside singaboni amaphepha ethu omkhulu ukuthi kanti vele isifakwe kumalini umuntu osuka kobulawayo esiyafundisa ebhinga kufuneka $30 imali eningi iyathola ukuthi i-rural allowance ikukwanelisa ukuthi uhambe i-trip eyodwa usiya lapho ofundisa khona ukuthi kuphenduka kube nzima ngoba isakwana utholi lowo leyinye eyokuthi uwenze ezinye izinto eceleni ezingakuncedisa usemaphandleni sinyabona
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana sokoluhle ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ye-ARTUZ asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile
Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lo nkosazana Claudia Ndlovu olenhlelo zokupheka lokulibazisa uZulu ezitholakala enkundleni zokuxhumana okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Okay ngiyabonga
Ya
ngixoxa lana namhlanje
Ya ungasitshela ukuthi sizwa kuthiwa ungomunye walaba abasebenzisa ubulembu iYouTube wenza inhlelo ezifundisa uZulu ungasitshela ukuthi kahle kuyini okwenza
Oh okay mina YouTube ngikhulisa ama videos akhuluma culture family and rural lifestyle ukuphela oyise engabona ukuthi khona akula abantu abaningi abavela kobulawayo abakhuluma ngakhona le so I took it upon myself to try and find out how it can be done and I just dived in and started
ungasitshela manje ukuthi ngokubona kwakho kuhamba kahle yini uyathola yini usekelo olukhangelele
kuhamba kahle abantu abaseZimbabwe abasabalele umhlaba wonke bayabuyela amavidiyo bayafaka ama-meseji bayafaka ama-email ngibonga kakhulu ukuthi bayabona sekwenzakala eZimbabwe lokudla abakhula bekudla le mpilo nje
siyasibone kwamanye amazwe abakwenzayo khona lokho okwenzayo bephumelela sibili besenelisa ukuthola imali ezwayo eyokuthi babe bengasayenze eminye imisebenzi, wena uyayithola yini imali ngalokho okwenza?
Ye, imali wonke umuntu uyakwanisa ukuthola imali ye-YouTube. Ungavele ufike ku-1,000 subscribers uyakwanisa ukujoyina i-partner program ebhadalayo ku-YouTube. Ibhadala ngokuthi khona abantu bavukela njalo. So kuya ngokuthi nxa abantu bevukela nawe uyathola imali eningi, nxa abantu bengavukela amavidiyo kakhulu ngiyamthola yamali eyithola.
Nkuthazo bani ongayinika abanye abasakhulayo abalesifiso sokuthi bayenze khona lokho okwenzayo?
Okuqakatheke kakhulu kakhulu ikuqala, ngoba nxa usuqalile ku-YouTube i-algorithm yakhona isebenza ekuthini ama-videos akho angavelela abantu abaningi, bayaphusha ama-videos akho to ebantwini abanye abaningi abangajwayele ukubona ama-videos akho. So wena nxa ungakingela ama-video abasuze baphushe anything. Okuqakathekileyo ukuqala uzame ukushare labangani bakho ekuqaliseni, ngoba abantu babengakabona ama-video abantu bangavukela kuba ngcono ungaqala.
Manje inhlelo zakho njengoba usithi umhlaba wonke bayabukela, wena usuke waphuma yini phandle kwelizwe ukuthi uqhelise inhlelo zakho?
Ye, sengihamba kwamanye amazwe ngisiyavakasha, ngisiyabona, ngisiyafunda ukuthi abanye abayenza khona lokho engenzayo bayenza njani, ngoba bona sebe-successful.
Manje emsebenzini wakhona lo owenzayo awutholi yini esingathi ngesilungu yi-discrimination kumbe ukukhangelelwa phansi njengomuntu wesifazane?
Ye, ngiyakunanzelela, ngiyakuthola khonokho ukuthi abantu they usually think ukuthi khona umsebenzi lo awuqakathekanga. In some spaces abakuthathi njengomuntu o-serious, babezitshela nje ukuthi umuntu ozidlalelayo nje ku-inthanethi, beyazisi ukuthi khona this can be a career nezinye indlela.
Abafuna ukuthi babone inhlelo zakho bengayenzani, bengaya ngaphi ebulenjini lapha ku-YouTube?
Well, ku-YouTube basecha Claudia Ndlovu, and then ku-Instagram Claudia Ndlovu _. Ku-Instagram yikho lapho engi-active kakhulu, kwabe njalo ukuposta khona ama-recipe noku-update abantu nxa kuleyo nto nje eyenzakalayo.
Hayi,
also I'm working on a website lapho kuyabe kule futhi uyakwanisa uku-sign up, fake i-email yakho uzaku-receive ama-update lama-blog post akhuluma ngendaba zona lezo. So abantu bangafollowa ku-Instagram, yikho lapho engizayifaka khona i-website.
Hayi, kuyezwakala isikhathi esingasavumi, ungavaleli sabalaleli.
Yebo, ngiyabonga kakhulu balaleli, ukulalela kwenu kungiboleka injuri zenu. Sesizabonana ku-social media. Feel free to comment, like and share ama-videos ami nxa kuyukuthi resonate with them. Ngiyawathanda. Please to get the message out there and support each other. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo-ke ngunkosazana Claudia Ndlovu olenhlelo ezithiyeneyo ezitholakala enkundleni zokuxhumana, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngevikezayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Yeah.
Ingoma emnandi ingoma kamzilikazi KB sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Hayi isikhathi kasavume kuba siqhubeke sisonke asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.